Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpandula 2021 ngoGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uzaqala mhlaka 21 mhlaka 24 Mpandula 2021. Abalo umbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abafuna ukuza eFaith.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi zeZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-community radio la sikubona sokuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo ezigaba eziyisificaminwembili. Amalunga ebandla lemthokazi Republican Party athengisele namhla eNational Rallies of Zimbabwe koBulawayo esola athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo koBulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcinisihlalo webhodi ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uzaqala mhlaka 21 kuya mhlaka 24 Mpandula 2021. Kwenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yi-Zimbabwe International Exhibition Center koBulawayo on Enthusiasm Day. Umhlaka 21 kuya mhlaka 23 Mpandula amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhlaka 24 Mpandula nilana evulelwe wonke usuku. Abalo umbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza eFaith Fair.
Uqhubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukhuthazwa ukunanzelela nokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Kusakuhle ukuthi abantwana basalele kakhulu ebuva ezikolweni la. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa izikole ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqinisa ukukhona usubulela abantu kakhulu esigabeni la.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa, leTanzania. Umhlaka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi, kuthi umhlaka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhlaka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamashumi edlulapho seayisikhombisa 266, kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakazwa kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunjabe ofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa ele Zimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo lasebhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalala kwezinye indawo kakhulu eringceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwama-passport, UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze ama-passport lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni UNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Zimrights uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadeprive ama-rights awo lokuthi athole isithupha nangelamdesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprive.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho selukhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi ukuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Umnumzana Zibusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi inwalogatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kunqoqo ayiqhube nosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ikifuna abantu abalitshumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga sibe khona ukuthi abantu labo akusachatshanga 12 kusuke kwaqhathwa abantu abayi 6 ku 12 lezi yakwazovuya abantu abangasiba hlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathuni amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu labo abayi 50 basuka eMashonaland kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabona sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo buneni silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhatshiweyo bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavili even lawo amakhampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakhampani kahulumende lokhu ekuqhubeka umkhuba wawo lokhu ekuqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhathwa besubencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okuwenziwa ke ministry of health abantu bakithi lokhu beqhubeka bengaqhathwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele luphele komthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana nani? Umbiko liwuthiyele bani njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisa xoxisana naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona lanamhlanje yena ubabondlovu usuke engumuntu othichayo kakhulu wasidlula wangana kaboni bantu sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani kodwa uma uyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuthile emafensini ekampani zakuthiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane
lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkwananzi ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yemthokazi Republic Party obequka losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu njalo imizamo yokuxhumana labo ilokho iqhubeka Uno pala wokata olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi ake kuze ehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023 ngoba engenasithupha unje abogatsha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimota emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezikhokhela izithupha incwadi zokuzalwa lezinye ubevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Unepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi unje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. Unepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. Unepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga ema-ofisini njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi unepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangele ukuthi iningi lezisebenzi lingazilaya emsebenzini. Unepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona njalo okwamanje luqale echolocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye njalo lasebhiyita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti unepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo unepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni unepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Celia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Ubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo okunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Maginga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nangela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeni ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho selikhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayibhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Ulanso namhla uhlelo abantu zeNkomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana le-COVID-19. Inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi sokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lepalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilaba abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Tatius Monzora. Asebexotshiwe kudala lepalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kuthakazelelwa usuku lokuba uzulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 ukuncindezela uzulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF. UMafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa-ke sibona ngani ibandla leli elithungamelwa ngubabo Mnangagwa selisidlubhedu selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe silawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotsha sekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane bona ukubona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho.
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Emini into engimangalisayo uMthembu yikuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-elections. Ever since ama-by-elections aqalayo asikaze sidliwe any by-election. Kuhlanganele even khonapha kumlawayo, mina nginje ngiyi-product yangena e-parliament nge-by-election ngo-2015. Sawina noma babesilula e sasingeke ukuthi nazange siparticipate, but we know the people that I stood with labe phela ndaba ngabantu engibaziyo phela mina lasempumo masiphila sonke. Yabokwazi umuntu ongu-MDC but ubuye wazisa nganto kona ungena as an independent, but ukwazi ukuthi kona usupporta i-structure ese-MDC lento ezifana nazo nalezo. So China very successful winner. So if violation would have been an added advantage, get to the other people. They say we don't need it. Because it comes in the only word they see like, see, we don't need a violation for the lay a country for the other.
Babu umafa ngira kulapho
izano ivikela izikhotamathe zabo umunzora bayakwazi ukuthi sibangavele badliwe ku by-election baza yangeka bahle bachathe ku political history yikho ke khakhesi bazama ukuvikela umunzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngamahindla zakhe ukuthi bamfake esikweni la thabe MDC Alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise yikho ke lokhu bedoda khathesi sibe silamahungahunga esiwalandelayo uMonzora se-approache upresident Mnangagwa weZANU-PF ukuthi abapostpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho hhayi singakhulumi ngama-by-election kuphela khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law abantu bangaki ababasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi into kulama-war veterans abantu aphonga esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejeli 48 hours yaphela i-48 hours abangekhothi bakhululwa silabo Johanna Mamompe silabatwala bezikolo silamaloya silamateacher silamanesi silamadokotela yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo iministry engahlukulizwayo konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo njalo ukubusana ukubusa kwezano sokufika kuHitler yikho ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
babuchuma khonapho kuthiwa ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi lincindezele abantu kuyokumangalisayo sokusiya kuHitler khona ngale ngena khona baba
ngiyabuza sibi lomfowethu baba mama mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle abatshontshayo besenza i-corruption besenza izinto ezimbi abanye bezele besebenzisa ibizo leZANU-PF kukanti-ke iZANU-PF akayibhenefithi lutho imali le ayitholayo uyithatha ayidle yena le muli yakhe nama-gerfriends akhe nako konke okunjalo okuyinto embi uhambela ino naku-MDC kwaphana bamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi abacorrupt besenza konke okubi ongabona ngabe bayakwenza mabisele buvilizwe badonsele phansi izinto kungabe lolutho oluphumayo kodwa kungashiyi ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kukubi khona kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga yizo izinto okumele kuhlale phansi ngazo zona lezo sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day what are we saying are we saying Zimbabwe first kumbe we are saying ZANU-PF first or MDC first ngoba once we say the latter lay siyabe sesilahlekile into eqakathekileyo ukuthi ona thina njengabantwana beZimbabwe asifundeni ukuthi iZimbabwe first nxa ngibona itsotsi lami kuZANU-PF ngabe lisenza into yoganga kangilibambe ngilikhuze ngilifake ngilichaye egcekeni laba laye babomafa nxa ebona itsotsi lake kwe-MDC ngale lisenza into yoganga ngalibamba likhuze alichaye egcekeni labantu ukuze into le iphele mina ngomunye wafisa ukuthi ngabe kuthiwa kona siya-adopta into enjenge-China ngalona corruption faka phambili ufake embhini laphana thatha umbhobho dubula kuphele kakawani
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bethuqa le-Studio 7 singeke hlukani hlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abe nkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walo nyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8.
amalunga ebandla lemthokazi Republican Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esula athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye isigaba yinkampani kaloliwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni wapa 7 ntambama.